Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 olwesibili mhlazi ku 24 kwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi ndlovu zingalinywa zingavuleka zivelela ngaphe wini eBotswana uyazi alivuni lutho. Ziginya la majodo ko amabele zenza ungani umuntu obevuna lapho ezihambe khona waya lolulo olufense amasimu yaqhamula zirole zirole
leZimbabwe selidinga usekelo lwamazwe emhlaba ukuba livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezigciniweyo ezathathelwa abazingela ukungekho emthethweni
ibuye ingathi isiqalekiso somhlawumbe uNkulunkulu uzama ukusipanisha ngedliweyi esesisiphilisa ngakhona. So ingabuya ibe isiqalekiso esivela kuNkulunkulu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi ikhathazekile ngembiko egcona izwekazi le-Afrika ngokuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox. Alise ikuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu lezwekazi lase-Afrika emdlalweni wenguqu iqembu labesilisa elimela iZimbabwe lama-Warriors. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe selidinga usekelo lwamazwe omhlaba ukuba livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezilakho ukutholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe engedlula izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola eMelika. Uhulumende uthi imali lakho kuncedisa ilizwe ukulondoloza indlovu eziselizweni ezilokhu zisanda kodwa zingaletheli ilizwe inzuzo. Uthi njalo ukwanda kwazo sokudala umonakalo omkhulu kwezemvelo kanye lokuba yingozi ebantwini. Okuningi esikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amazwe awezwekazi le-Afrika alendlovu eziyisilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% enyamazana ezikuleli zwezwekazi angene umhlangano oqale izolo uphela ngolwesine kuyona le iviki eWange endaweni egcinelwa inyamazana zendle enkulu eyeWange National Park. IZimbabwe isemizameni yokuncenga amanye amazwe ukuba ayisekele ekuthengiseni impondo zendlovu ezibekiweyo kulumhlangano. Uma eleZimbabwe lingalelwa ukuthi lithengise impondo zalo zendlovu ezilesisindo se-130 metric tons okulakho ukutholisa ilizwe imali edlula amakhulu ayisithupha ezigidi zamadola eMelika lithi lilakho ukuphuma kumanyano we-Convention on International Trade in Endangered Species i-CITES. Kunjalo nje iningi lezakhamizi zemandebeleni zikhala ngokuthi seziphila nzima ngenxa yenyamazana zendle ikakhulu indlovu lezilwane okwenza behlale besendlaleni bengabayanga ngoba behleli duzane lendawo ezigcinelwa inyamazana zendle ama national parks. Unkosikazi Agnes Ndlovu oyakhele eSanetson eKezi uthi kuba nzima minyaka yonke
ungalinywa zingavuleka zivelela ngaphe wini eBotswana uyazi alivuni lutho ziginya la majodo ko amabele zenza ungani umuntu obevuna lapho ezihambe khona waya lolulo olufense amasimu yaqamula zirole zirole amabele laphe zihambe khona vela utopiluto
unkosazana Thando Muleya isakhamuzi sebhinga emanjolo uthi indlovu lendwangu zibaphilisa nzima emasimini bahlala bebhekane lendlala sikhathi sonke
inyamazana ezinjenge indlovu lendwangu sezihlukumeze abalimi kakhulu ngemva kokulima nzima izulu lilibitshwana khonokho abakutholileyo waphinda wadliwa futhi iindlovu ziyangena zidle konke okulinyiweyo umumbu amajodo okunye ziyabe zinyathela zithiye kuvele kuyilokhano kokuthi vele akusaphindi ukuhlume kube kuhle
isakhamuzi selubhane umnumzana Vumani Ndlovu uthi indlovu zibhuqile emasimini elubhane
thola imbiko yokuthi kumawadi elubhane anjengewadi 24-25 ekana legwayi lakubo jotsholo usiya ubomasenyane owathi 14 indlovu ziqedile emasimini abantu abantu ngaze zibadlele abantu labakhompasethwa
iqhubekele phambili ethi balenyamazana ezingabapha umnotho kodwa isigaba sabo asitholi lutho kwezendle
ingoba indaba zedevelopment emathebeleleni north isilele kakhulu ungakhangela indawo eziningi kazila amaklinika indawo eziningi kazila zikolo indawo eziningi kazila amanzi abantu bayahlupheka ubuyanga bubhahile akulamisebenzi okhangelelelwe ukuthi ngabe inyamazana zonke lezi zikhona zinyamazana ezidala imisebenzi zidale ingqubekela phambili esingathi kube ledevelopment ama-social services akhanye sibili ukuthi kulomnothe beleland edalwa izinyamazana ezikhona
Ekhuluma kumhlangano we-African Elephants eWange, umongameli we-Safari Operators of Zimbabwe, uDokotela Emmanuel Fundira uthi inyamazana ezibalisa indlovu lezinye ezingaba ngamachumi ayisikhombisa ekhulwini kumazwe abalisa iZimbabwe lamanye zigcinwe kuhle njalo baphakathi wokuphuma lamasu angenza abahlala lenyamazana babe lenzuzo kuhlanganisa lamazwe alenyamazana ezini
Southern Africa, this part of the Kaza region, which is Kawango, Zambezi Conservation Area, commands more than 70% of the African population on the continent of Africa. That in itself is very significant. It shows the success of conservation in this particular region.
Iningi labantu lihlala libhekane lendlala enkulu ngemva kokudlelwa izilimo zindlovu abanye balahlekelwa impilo kuthi izilwane ziyadla izifuyo okwenza iningi lihlale liphakathi kobuyanga iziphathamandla ezimele amazwe alichumi lasithupha awe-Afrika iJapan leChina laba kumsebenzi wempahla ezilungiswa ngempondo zendlovu bakhangelelwe ukungenwa lumhlangano kuviki edlule iziphathamandla zamazwe omanyano wamazwe athuthukileyo eye-European Union iBritain le-United States kuhlanganisa leCanada babhodiswe indawo egcinelwa impondo zendlovu eHarare emizameni yokudinga usekelo lokuthengisa lezi mpondo ezilindwayo nguhulumende Umanyano wenhlanganiso zendle ezingamachumi amahlanu kuhlanganisa labalwela amalungelo enyamazana emhlabeni jikelele ngomvulo bakhuphe umbiko othi umhlangano weZimbabwe uthumela umbiko oyingozi kwabazingela bengelamvumo izigebenga zendlovu labanye ukuba ukuthengiswa kwendlovu kulula njalo lokuthengiswa kwempondo zayo sekungaqalwa okulakho ukuphazamisa umhlambi wendlovu
Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisewange ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amazwi enduduzo aqhubeka esethulwa kulandela ukubhubha kwenduna uChief Mabhikwa owelupane obhubhe ngesonto engozini yemota. Umabhikwa elokuzalwa enguvusa umuzi Khumalo ube leminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithoba minwembili 28. Iningi limchaze njengendoda kade ilothando lwesigaba sakhe kunye lentuthuko yomhlubulo wesigaba semandebeleni. Ibandla le-CCC lalo lethule amazwi enduduzo kumdeni kamuyi. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla labantu iCitizen Coalition for Change sikhala lenkosi labantu bayo uMabhikwa lo ubaba osesishile sithi inkosi sikhothamile ilanga selitshonile kungenani mahlabezulu siyambonga okakhumalo ukuthi edethembisa ububelo phakathi kwezinduna zonke ezisemandebeleni lema ngeZimbabwe jikelele ujaha ofundileyo njalo ezwisisisa ukuthi induna ngabantu njalo ukuthi ngamazulu. Ngalokho sithi Mabhikwa tanesilo lala ngokuthula ibandla labantu odilukhangele lithi siza sebenza sizama ukwenza ububele ukuthi bonke abangalamandla balungelwe emhlabeni lo kungani abakwethu labakwenu bakhale ngokuthula ngithemba ngoba izenzo zakho ziyakulandela lezo ezinhle uba utshengisile ngezenzo hayi ngokukhuluma siyambonga umdali lo okubiza useminyane kangaka kodwa sithemba ukuthi kuzaba lomunye owakokhumalo ozalandela indlela yomhlahlandlela wakho omuhle siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi ikhathazekile kakhulu ngembiko egcona izwekazi le-Afrika ngokuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Lo mkhuhlane we-monkeypox uza ngesikhathi lapho amazwe omhlaba ephakathi kokulwisana lobhubhane olwe-coronavirus. Ngokuthi kwenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization, WHO, sekulabantu abedlula amachuma isiyagalolunye 90 asebetholakale bele monkeypox emazweni edlula ichumi. Izizalwane zeZimbabwe kwelo South Africa zithi seziphilela evalweni kulandela ukuqhamuka kwe-monkeypox kwamanye amazwe okungumkhuhlane wesatshelwa ukuthi ungahle ube ngumachabhuqe njenge-COVID-19. Isizalwane seZimbabwe kwele South Africa unkosikazi Nomalanga Dlamini uthi sebethuke kakhulu xa bekhumbula inhlupho lezimfa ezidalwe yi-coronavirus.
Mina ngikhathazekile kakhulu ngale ndaba ye-monkeypox. Ngicabanga ukuthi sisuka ku-COVID sisala ama-depression le-stress ze-COVID. Nanko okunye sizophumula kwenzenjani? And izibhedlela zethu ngale Zimbabwe azikho right. Ma kungadlula kufikele khona sizokubamba sikuthini ngapha lathi South Africa amaphepha awavumi ethi njalo engavumi kahle angekuyeqhamuka esibhedlela kulamalanga kulabo dudula akwazi ukuthi bazofika bakutreat njani. Ngesifiso sami ukuthi bangayicontainer ingakagcwali especially ngapha kithi e-Africa.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mavis Ncube yena uthi besaba ukuthi sebengaqala kuvalelwa futhi balahlekelwe imisebenzi.
Ibuye ingathi isiqalekiso. So mhlawumbe uNkulunkulu uzama ukusibanija ngeli way esesisiphilisa ngakhona. So ingabuya ibe isiqalekiso esivela kuNkulunkulu.
Kodwa ke ingcitshi zithi lumkhuhlane lobanje umemetheka awusiyongozi njengomkhuhlane we-coronavirus. Ingcitshi kwezempilakahle University of Witwatersrand umnumzana Shabir Madi uthi akufanelanga abantu bethuke kodwa ufanele baqaphele.
There is a small likelihood, a low likelihood of someone having a fatal illness from it, but that is a very low likelihood. But I think it's also important in the context of all of the drama that we've had. This virus does not transmit the same as COVID-19, and we will not see anything close to what we experienced with COVID-19. So certainly nothing to get panic about, nothing to panic about.
Le yinto egcizelelwa ingcitshi kwezempilakahle eZimbabwe uDokotela Marisa. UMarisa uthi umkhuhlane lo awukho mutsha. Uqale kutholakala emntwaneni ngo-1970 elizweni le-Democratic Republic of Congo. Uthi awukhethi mhlobo njengoba uvele usemazweni amaningi. Uthi umuntu angawuthola enyamazaneni loba emagundwaneni. kodwa ke uthi abantu balakho ukuthelelana ngamanzi aphuma emakhaleni loba emlonyeni.
Monkeypox virus has been dominant, and it dominated again in the Democratic Republic of Congo. And the Democratic Republic of Congo recorded more than 4,500 cases in 2020, but that was overshadowed by COVID-19 at that particular time. Actually, okay, I can tell you, DRC lost about 173 people who were documented in the year 2020, in the midst of COVID-19, when COVID-19 was starting to wreak havoc.
Uthi izibonelo zawo zibalisa umvimbano, ukutshaywa likhanda lokuqubuka emzimbeni. Okwakhathesi lomkhuhlane awukatholakali kwele South Africa loba eZimbabwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ele Ukraine selethule isikhalazo sokucela amanye amazwe aliphathise ngokwengezelela izikhali zalo zokulwa ngokuphangisa ngoba ele Russia selihlasela ngamandla isigaba salo seDonbas. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende wele Russia obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Dimitro. Kulepa ngolwesibili embikweni awethule enkundleni yebulenjini eTwitter. Uthe impi eseDonbas ngiyakuqala enkulu esigabeni seEurope selokhu kwaphela esibili yomhlaba wonke jikelele eWorld War II. Umphathintambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin usanda ukuthi amazwe alitshumi lambili asethumela usizo oluphathelane lezomvikela kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ya indaba yeRussia le Ukraine inzima kakhulu. Iloba iUkraine ngaze ithole izikhali kuzaba nzima ubana impilo iphele masinya. Izanzimela kuzaba nzima la kuRussia njalo. Mina ngibona okumqoka okuqathekile njalo okuyisiqoqela yikubana kube lomlamlankunzi, kube nokukhulumisana ngoba impilo yasozi iphele masinya ngokubona kwami. And isilimaze ikakhulu umkhonomi weUkraine walimaza elimaza njalo i-economy ye-Russia njalo. So kuyabe kuqakathekile ukubana babonisane, bahlale phansi, bakhulumisane, kube lo mlamlankunzi. Umlamlankunzi ungaba yi-United Nations kumbe inxusa likhethwe United Nations. Ngoba impileyi ayisoze iphele kuhle njalo ayisoze iphele masinya.
Ubona ele Ukraine lithola izikhali ezingamisana lele Russia njengoba sibona ukuthi ele Russia lisebenzisa izikhali ezisezingeni eliphezulu.
Kungaba nzima kakhulu njengoba amanye amazwe anjengeMelika lamazwe lawo angamalunga e-NATO esekela iUkraine. Kuyisifiso sabo njalo ukubana bebone ukubana lokhu abakujongileyo kuvikelwe. Engxenye iUkraine ingathola isikhali lezo. Singazi ukubana isikhali lezo zinganelisa ukulwisana lesikhali zeRussia. Kodwa ngoba iUkraine ilobungane kumbe ubuhlobo lobunini lamalunga e-NATO, mbona bengagcine besitholile isikhali, kodwa mboni lokho kuza size ucineni ngoba impi leyi izaqhubeka iqhela iRussia leUkraine bazalahlekelwa ngamasosha labantu. Lomkonomi weUkraine leRussia uzalimala kakhulu xa sikhangela nje khathesi eUkraine leRussia namazwe aziwa ngokwenza ngokuba le seed oil eningi o sunflower lani le wheat ingqoloyi, kodwa khathesi sokusilela khona lokho. So impi leyi sibili isilimaze ama economy eRussia leUkraine kakhulu. Bengaze bethola isikhali beUkraine. Amboni kuzaphela lula, amboni kuphela kuhle lokho. Kumele kudinga umlamlankunzi ongasiza khona.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubeqoqa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Uguhlelo lo live talk lamhlanje olwe the connection sikhangela ukwenziwa ngabasakhulayo ngokuphathelane lokubhalisela ukuvota kanye lezokhetho. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika ugqibe uhambo lwakhe lwensuku eziyisithupha lokwethekelela amazwe awezwekazi le-Asia, lapho ahle athatha ithuba lokuxwayisa ele China ukuba lilandele iziqondiso zokulondoloza ukuthula emhlabeni jikelele ngokuphathelane lempi yokuhlaselwa kwele-Ukraine nele-Russia. UBiden utshe lokhu emhlanganweni awenzele nhloko zikahulumende kwele Japan, India le-Australia, umnumzana Fumio Kishida, Narendra Modi lo Anthony Albanese. Kuhlengwe abantu abangabalikhulu kwele Libya ngumvulo abadabuka emazweni angenyakatho yezwekazi le-Afrika abakade bezama ukuchapha besiya ezwekazi le-Europe ngemikhumbi. Laba bantu iningi labo belidabuka kwele-Egypt, Bangladesh lamanye amazwe angenyakatho kwe-Afrika. Izulu likazamcolo elinikwele Ghana libikwa libangele umonakalo omubi esikolweni salelo lizwe i-Accra, lapho iningi labantu lididizelwe imizi. Ngale iminyaka yokuguquka komkhathi kubangelwa isikhudumezi se-global warming, amazwe omhlaba asevame ukuthola izulu eliningi kakhulu kumbe elingani ngemfanelo kumbe njalo lingani ngesikhathi elalivame ukuna ngaso endulo. Yinhle kwahulumende yakwaZulu-Natal kwele South Africa mnumzana Sihle Sikhalala wethekelele indawo ezehlelwe yingozi yempophoma zamanzi edalwe yikuna kakhulu kwezulu kulowo mhlubulo welizwe elidale umonakalo omkhulu. Kubikwa kulabantu abalishumi abalokhu bengazakali ukubana bakuphi. Kulamakhulu namakhulu abanye abadilizelwe imizi.
Uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya emhlanganweni wokutshala imali yokuvuselela umnotho welizwe lokulethela ilizwe osomabhizimusi ukuthi bazosungula amabhizimusi oweDavos World Economic Forum lwethulwa njengenyathelo elizalethela ilizwe inguquko ngohulumende. Kodwa ingcwethi kwezonotho zithi uhambo lukamongameli luchaphaza imali nje kuphela kungela nguquko ezabuya. Umuntu ngamunye oya emhlanganweni lo uhlawula imali engamadola emelika azinkulungwane ezilitshumi lasithoba munwemunye $19,000. Umnangagwa wahamba lequla elikhulu esebenzisa indizamchina yokweboleka ebhadalwa imali ngamadola zinkulungwane ezingamachumi amathathu, i-$30,000 ngahola linye. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi sokule minyaka eminingi Mnangagwa isiya emhlanganweni lo kodwa kungela okuphumayo.
Imhlangano yakhona ivele yona ngowayo iqonde ukuthi osobhizinisi kwamanye amazwe bahlangane benikana ingqondo yeku umnotho wabo uyezulu. Kodwa owethu lo obaba lo uvele sole minyaka emibalwa yalokho esiyakhona akula nto ephumayo. Iy'mali zakhona eziphumayo ezisetshenziswayo ezindizamchina ziningi, abantu bakhona baningi kakhulu abahambayo. Angikhona ukuthi lapha kuyasiza kuzasiza lutho njengelizwe leli. Okukhona phela ukuthi nxa usukhona le uyabe usukuma labanye usiza ukuthi ngesikhiwa sithi ama-comparative advantage ukuthi emazweni abo bona kuyini abangakufuna okuza kini. Phinde kuyakhulunywa ngendaba global currency movement ukuthi imali ezitsheya zihamba kanjani, intengo yamafutha, i-oil, lokho konke kuyakhulunywa ukuthi anti bancedisane nxa kulento efanele incediswane. Kodwa lina ntambo wababusayo seliza tumage izikonzi zenye ya ukulima na mado supi ulezi nye zipuma ulezi kuna zikona wakamashe yenye Rwanda ii Rwanda peli impumiliri Rwanda ya hizi ya kwa kuna litabo
loku kuchizele lue ngenye njalo inweti eto mwela izo mbusazwe umnumzana Metuseli Moyo umoyo uti umnanga kwa ngabe uyaqala ngokulungisisa okuhluphayo elizweni andubana ayedinga unqedo phandle kwelizwe
uzehambeka kabili umongameli ukuhambeni kwakhe kwakuqala asikaboni lutho elicacayo esingathi kuyaphuma usebile futhi bengatsho ukuthi kufanele ukuthi umongameli ngupresidenti ahambe ayekhankasa ayekhuluma indaba yezimbabwe kodwa engaze ehambe eyikhulumela esitsaleni edavos okuqakathekileyo ngokwenzakala ngapha ekhaya ukuthi baphatha njani ezombuso baphatha njani ezomnotho yikho okungenza izinto zihambe kahle okokuhamba siyafika emhlanganeni singafika sibe sikhuluma abantu balalele besikhanyele kodwa kungaphumi lutho olucacayo ye ziningi into ezihluphayo elizweni ziningi kakhulu khuluma nje izisebenzi zikahulumende zihola nzima zihola imali encane amatitsha amanesi zikhuluma nje into ezincane nje ezifunakale ezibhedlela kazikho imali yona leyana ingancedisa kokunye ukuze impilo kazulu ibe ngcono loku ingathenga amaphilisi emaklinisi loku ingayenza okuncane nje loka sithi lokungenza amakhilomitha amabili amathathu
kubikwa uhulumende ebhadale abelungu ukuthi bayemukela umnangagwa eDavos begqoke impahla ezilempawu zeZANU-PF asenelisanga ukuzwa ukuthi kusetshenziswe malini yalolu hlelo ingcwethi ecubungula izomnotho elizwe umnumzana efidlela Ncube uthi umhlangano weDavos waqala kudala kodwa awukaze uphathise ilizwe
angazi ukuthi lokho sekusenziwa sengathi Davos idalwe izolo imhlangano yeDavos iqala izolo yini ngokuba ilizwe leZimbabwe lidilikela banje iDavos ikhona sisebenzisa amabarrels check sakhipha amazero sa-ed amazero iDavos ibikhona idola leZimbabwe lisuke liqinile laze laphela lathi du namhlanje sisebenzisa ibond iDavos ikhona i-inflation ikhwele iDavos ikhona abantu baphuma emsebenzini iDavos ikhona abantu abaholi iDavos ikhona akulanto eguqulwa iDavos iDavos ibikhona ilizwe lidilika into edingakalayo ukuthi kulungiswe ilizwe ukuze iDavos ibe loncedo kulungisa ipolitiki kulungise zomnotho kumiswa kuhlonitshwe imithetho kuhlonitshwe amalungelo abantu ukuze abantu abafaka izimali bakwazi ukuthi zisafe elizweni yiyo yodwa nje into ezakwenza ukuthi iDavos ibe loncedo kwakhathesi kayiso zibe loncedo kungakalungisa ilizwe ngapha ekhaya
ekhuluma emhlanganweni lo namuhla umnangagwa uthe izwekazi le-Afrika kumele lizinakekele ngokudla ngoba lilomhlabathi ovumela lokhu kwezemidlalo alisikuphatheka ilizwe aliseyikuphatheka iqembu labesilisa elimela iZimbabwe lama-Warriors kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika emdlalweni wenguqu intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Inhlanganisela ola umdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Afrika e-Confederation of African Football yethule umbiko ngomvulo isithi ilizwe leZimbabwe kanye leKenya sekhutshiwe kulo mncintiswano ngoba engalandelanga izeluleko zenhlanganiso ye-Federation of International Football Association i-FIFA. Ophatheke emdlalweni wenguqu Admire Banda uthi lokhu kuzadala ukuba ilizwe leZimbabwe lifulathelwe ngabadlali abaningi.
Kudiscourage ama-players alesifiso sokudlalela ilizwe lalaba abakhona kathesi abadlalela ilizwe. Uzobona kathesi iminyaka naleyo kuza retire abantu abaningi kakhulu ukuthi babone ukuthi akulanceda ukudlalela ilizwe balesifiso sokuthi bethuthukise ilizwe labo but xa kusenzakala so lothando luyaphela njalo kuzi-affecta kakhulu ikakhulu kuligi kuma-leagues ethu lapho esilawo kathesi kunzima ukuthi umfana akwanise ukuthengwa emazweni because of that ban.
Inhlanganiso elawula lomdlalo emhlabeni ijikelele Federation of International Football Association i-FIFA imise ilizwe leZimbabwe ukuphatheka kunhlelo zayo ngenyanga kanhlolanja isethisa uhulumende weZimbabwe icala elokungenela ekuqhutshweni komdlalo wenguqu lokhu kwenzakale ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association abe-SRC bamise umgcini-sihlalo we-ZIFA uFelton Gamambo labanye bakhe abagoqela uBrighton Malandule kanye loPhilemon Machana bebethesa amacala ongakhokheli kuhle umdlalo wenguqu elizweni. Omnikazi weqembu leGolden White uKotsonyathi uthi abadlali bazalahlekelwa ngamathuba ngokungaphatheki kumncintiswano efana lo weAFCON.
Abantu bayithi masiyekeleni ubuhwaba ngoba yibo bubangela konke lokhu, kasizehliseni ngoba lokhu sokusenza ukuthi thina esitrena amathimu kuchuthi asela ndlela yokumaketha amaplayers. Kufanele lathi siyencintisa kwabanye. Kuyakwenza bona abantwana ababili abathathu abakhethiweyo engxenye kungathe ngokubili lakho kuncedise kwamanye amaclub.
Inhlanganiso yeFIFA.
Siyabonga Joseph Njanji, isikhathi esingasavumi ukuba siqhubeke sonke. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni.